siyabonga Marvelous lo Chris lichona njani mthwakazo muhle siyalamukela emsakazweni we Studio 7 ngomvulo mhla ka 16 ngolwezi 2015 silethulela uhlelo lwezindaba zeZimbabwe sisakaza sise Washington DC Wola mugela emoyeni ngenjabulo ngontungameli inkomo endabeni zethu lamhlanje
abantu abasena ukuhlaliseka kakuhle bayasabela impilo zabo khathesi uyawuthola ukuthi akula magethi akulani abantu abasakwazi ukuthi kuyini okuzayenzakala abantu labo ngaqeda ukulwisana bona ngokwabo
Udlakela phakathi kwamalunga ebandla leZanu PF Lucia abathathu befile ngemva kokuganyulwa ngehloka kwababili.
Abakhala ngokuthi uPresident Mugabe ngani udlalisa imali njalo kakukhanya ukuthi kulo kukhona okungaphuma kumba ngakujimba nxa ehambe kwele Turkey kunhlanganiso ye-G20 ngibone ngani ngani baleqiniso.
Ibandla le-MDCT selisole umongameli Robert Mugabe ngokuya emhlanganweni wamazwe athuthukileyo kwele Turkey besithi udlalisa imali kahulumende. Ugatsha lwezempilakahle lusungula inhlolisiso yokukhangela ukuthi abantwana bahlatshiwe na amajekiseni okuvikela imikhuhlane. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela kulumsakazo. Izakhamizi zedolobho leChitungwiza zisele zibambe owangaphansi ngemva kokuqhamuka kodlakela lwezombusazwe lapho amalunga ebandla leZanu PF asisuselana amanqe kwafa abathathu. Kodwa amapolisa ayakulandula ukuthi ababili abathi umnumzana Lloyd Jambawu obe ngumsekeli kamgcinisihlalo wabatsha eChitungwiza Lomako Masenda obe ngukhonisari abaganyulwe ngehloka ngoproud Mupambwa ngomgqibelo eChitungwiza babulewe kubangwa ezombusazwe. Namhla ekuseni uMupambwa utholakale efile amapholisa esithi uzibulele esitokisini. Kodwa izakhamizi zithi kumgceke ukuthi lokho kugamulana lokulwisana okuqhamuke izolo kuphathelane lezombusazwe kubandla leZanu PF. Lolu dlakela luqale eHarare kumaviki amabili njalo lukhanya soluqhela endaweni zelizwe ezitshiyeneyo. UChris Gande weStudio 7 uqoxele umkhokheli wenhlanganiso yezakhamizi eChitungwiza Progressive Residents Association, uMnumzana Admire Zaya, othi abantu sebesesaba ukuthi abasekeli beZanu PF bengaqeda ukulwisana bazangenela uZulu mathupha.
Indaba enzima kakhulu ukuthi bekulokulwisana njalo unit eground ngesandi. Ngemva kokugamulana kwabantu ngolwesihlanu. So lapha abasakwazi ukuthi kuyini okuza kwenzakala bengaqeda ukulwisana bona ngokwabo kuyini okuza kwenzakala emagumeni ngoba abantu abasena ukuhlaliseka kakuhle bayasabela impilo zabo. Khathesi uyawuthola ukuthi akula magethi akulani abantu abasakwazi ukuthi kuyini okuzayenzakala abantu labo bengaqeda ukulwisana bona ngokwabo.
Kodwa sike sezwa amapholisa labanye abebandla leZanu PF besithi akula izombangazwe ngabantu kade bevele bephoxene ngokunye nje. Uthini wena ngalo?
No, lawo ngamanga namanga sibili ngoba isehlakalo esenzekileyo ngesandi bekulomhlangano o-political party eZanu PF ngapha e-unity e-ground bekunokulwisana abantu begijimisana emagumeni estaradini lapha abantu abahlala khona abantu bazikhela ezindlini zabo. So kutho ukuthi lalokhu okwenzakala eManyama Park ayise ukuthi ngabantu nje ade belwisana, hayi sizomba ngazi civil ngamanga lawo akhulunywa ngabantu bese ama political parties sithi indaba le enhlekelile ayisho indaba eyombangazi hayi lawo ngamanga civil
manje kulokhu kulwisana okwenzakale izolo bakhona yini ababotshiwe
angikabi kwazi ukuthi bakhona yini ababotshiwe but amapolisa ade khona civil ebukela isehlakalo lesisenzakala akula umuntu engambona embamba kodwa ngabona abantu belwisana bona ngokwawo amapolisa akhona but ebukele nje
umnumzana Admire Zaya ngumsekeli wesikhulumeli senhlanganiso yeChitungwiza Progressive Residents Association. Ibandla leMTCT selisole umongameli Robert Mugabe ngokuya emhlanganweni wamazwe athuthukileyo kwele Turkey besithi udlalisa imali kahulumende ngoba eleZimbabwe lingayisilo lungala linhlanganiso. Leli bandla lithi njalo akula lutho iZimbabwe elakho ukuluthola emhlanganweni we-G20 lo ohlanganisa amazwe agoqela iMelika, iBritane, iBrazil, France, Italy leSouth Africa eyiyo yodwa ilizwe le-Afrika elililunga lalinhlanganiso. Uhulumende weZANU-PF uthi uMugabe unxuswe nguhulumende weleTurkey kanye labanye abakhokheli bamazwe asathuthukayo agoqela eleSenegal. Kodwa iMDCT loZulu bathi uMugabe kumele ekele ukutshona ebhoda ngamazwe omhlaba alungisise inkinga yelizwe lakhe elibhekane lazo. Ukuhlaziya lolu daba sixhume incwethi kwezombusazwe uDr. Nkululeko Sibanda yena othi uvumelana le MDCT.
Mbone ngani mina abakhala ngokuthi uPresident Mugabe ngani udlalisa imali njalo kakukhanya ukuthi kulo kukhona okungaphuma kumbanga kujimba nxa ehambe kwele Turkey kunhlanganiso ye-G20 ngibone ngani bangani baleqiniso laba bantu ngoba phela ilizwe kuze liphakame lalo lithole ukuthi lisebenze lamazwe akho G20 lawa kufanele ezomkhonomi lezepolitiki ezihluphayo zibe zilungisiwe. Phela amanye amazwe anxusiweyo lapho ngafana labo England, labo America, le European Union. Siyazazi ukuthi lezi zinhlanganiso zamazwe ezingasoze zivume ukuthi zisebenzele eZimbabwe kumbe zilethe imali kwele Zimbabwe. Ngakho angibona ukuthi kusizakala ukuthi uPresident aye lapho kule America khona aye lapho kule England kumbe aye zama ukubonakala phakathi kwe-European Union. Mbonani kusihlalisele isikhathi lokho.
Ukuthi akula yini amanye amalunga alinhlanganiso angambona uMugabe athi mhlawumbe mana sikhulumisane lo baba uMugabe lapha enxesi ngathola amathuba okuvula amabhizimusi eZimbabwe.
Kunzima kakhulu ukuthi siyakucabangela lokho ngoba wonke amazwe angani aphakeme azabe khona afana labo China, labo Russia ngamazwe uPresident Mugabe efike wawavakatshela wazama ukuthi angathola ukuthi bangamsiza kumbe basincedise kwezomkhonomi kodwa akusiza ngalutho. Amazwe lawo usekhulumisane lawo eyiwodwa kungekho i-America le-Britain. Angibona ukuthi nxa sezama ukukhulumisana lawo o-America labo-Britain bekhangele kungenza umahluko omkhulu kangako. Njalo indlela emiye umkhonomi weZimbabwe entweni ezifana lobuhuquluzi lokunjalo angiboni ukhona umuntu ongazama ukuphonsela imali kumkhonomi weZimbabwe izinto ezinjengakhonokho ngokutsho ezinjengokuntshontsha lento lezo zingakazi zalungiswa. Umkhonomi weZimbabwe kufanele uqale ulungise ukhaya, kuqale kulungiswe kufakwe ejela abantu abantshontshayo imali kahulumende le mali yomuntu wonke. Khonokho kuzenza ukuthi umkhonomi ngale yasukuma ekuqaleni.
UDr. Nkululeko Sibanda ucubungula ezombusazwe sixoxela ekwele Bilithane.
Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisiza siphuma ngapha iVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi aku 909 medium wave, laku shortwave 4930, 12080, laku 15775 kHz. Lilako njalo ukuthola ebulenjini ku-internet kukheli ethi www.voaindebele.com. Ikheli ethi njalo www.voaindebele.com.
Inkokheli yabalwa impi yenkululeko e-National Liberation War Veterans Association ithi kayikuvumela ukuphenduka kwabelungu abathathelwa amaplazi besebenza lezi zalwane zeZimbabwe ezizenza abanikazi balawo maplazi. Kubika uMavis Gama.
Abenhlanganiso yabalwa impi yenkululeko laba bakhuthaza upatron wabo uMongameli Robert Mugabe ukuthi abumbe iqula labazahlolisisa amaplazi agombolozele amadolobha aweHarare leBulawayo lamanye wonke ilizwe lonke kuphathise ekuvezeni ubumenemene obukhona busenziwa ngabantu abanye babo kuzinkokheli zeZANU-PF. Lokhu kuvezwe inkokheli yeZNLWVA emhlanganweni lentatheli zindaba owenzelwe eHarare Club. Ubekhona emhlanganweni lo umgcini sihlalo weZNLWVA esigabeni sakwaBulawayo umnumzana Sifa Sincube.
Thina as war veterans ilendi le thina kasidlale ngayo because sinamanxeba and nxa sikhuluma ngomhlabathi asikhulume nge 200 hectares sikhuluma ukuthi umuntu weZimbabwe kumele athole umhlabathi kulihlazo emuntwini onsundu ofuna ukuthi umhlabathi lo ungayi womunye wakhe. Ngibona nqali ngabantwana kumbe nqali imuli kungcono lesihlephunelane lonke lithole.
Ukwenza kwabasebenzelana labelungu laba uNcube uthi yibumenemene osebusenziwa esola izinqumo ezithathwa emithethwandaba kungxabano eziphezulu komhlabathi.
Umuntu odlala ngomhlabathi esiba yifrontier yama former colonialist, it's a waste of time. Iland will go back to its right owners, abantu abansundu. And leyo kasiyiphumputi njela asiceli into esiyenzayo singadingi lutho. Sike sakhuluma lapha ngento yamakhodi. Xa ikhodi khona kumbe yayikhona, khathi thina sithathele umhlabathi wethu yayingaphi ikhodi le.
Umgcini sihlalo esigabeni seMathebelele North enhlanganisweni inye umnumzana Sani Mguni uthi awusizi ukuthatha izinqumo eziphathisa abalutshwana uZulu esalebambe uboya.
So abantu vele abangamasimenemene bakhona batsho bengene bebekhona ngoba thina njengabantu kumele sinqabele lokhu ukuthi kungabi lobumenemene. Kuyamele sihlale siqondisa njalo sinacabanga ukuthi bazaphela lobantu lelungile kodwa nxa kumele uthole ngendlela ezinjani eziqondileyo kuphela.
Kumele kulwiswe ngandlela zonke ukungathembeki lobumenemene elizweni kungakhathalekile ukuba kwenziwa ngubani, kuveza uMguni.
Ayidlala uyabona ukuthi abantu bangalamba asithi ukuthi indlala it must be warrant mbeni ukuthi imele ibe lilungelo ukuthi somele sezibumenemene abantu abale mali laba abalezinto zabo le bebelezinto laba izolo bayakunanzelela ukuthi wena ulambile bese sithi wena bhalisa ibizo lakho indawo leyabe lokhu ingeyami lenxa ingeyami wena susidlani.
Bathi khona bezawabetha amagama amalunga enza lobo bumenemene abanye babo kungabalwa impi yenkululeko ngemva kokuba sebeyebonana loMongameli uMugabe ukumazisa ngalolu daba. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare ngingumavis Gama.
Abalimi esigabeni seManicaland eMathebelele North Maswingo lenkabazwe bathi sokuseduze ukuthi bakhalale ukulima lonyaka ngenxa yokudula kwenhlanyelo, ukungani kwezulu kanye lokuswelakala kwezokulimisa. Abalimi abakhulumele Studio 7 namhla bathi inhlanyelo ekhona esitolo iyadula okumangalisayo. Bathi izifuyo zokulimisa zichake okokuthi ngeke zenelise ukudonsa amakhuba. Omunye wasebefuna ukukhalala ukulima ngumnumzana Bheki Zita Nxumalo, isakhamuzi sedaluka eLupane, yena oxoxa lo Gibbs Dube weStudio 7.
Izulu alike ngizwa ukuthi liyafuna ukuna, zindlala nje kuphela, kuphila nzima, kusenkangala la.
Singathi ke nxa kunje baba Nxumalo ubona ngazani pho kuya ngapi, abantu badinga yini le nhlanyelo?
Inhlanyelo singaze siyidinge kodwa isikoxele ukuthi uzayithenga ngani ngoba ithengiswa ngemali.
Iyimalini ke Nxumalo?
Hayi ingazi, khona ngale kuboBulawayo lapho emakhaya vele yadula lapha, ngingazi hayi ngikhangele lokhu ikhangela vele.
Ye kodwa lijala ukuthenga malini ngomnyaka ophelileyo lalithenga imali enganani?
Ama-30 wona lawa ama-10 kg kufika ngomhlobo wangikhona ukuthi ufuna yini.
Ye wena ukhangele ukuthi ufuna yiphi njalo indaba ufuna khonokho?
Mina bengifuna i-413 iphana ngoba iyephangisa ukuvuthwa ngesi sikhathi esihambiwe kunje.
Ithatha isikhathi esinganani ukuze ivuthwe baba Nxumalo?
Hayi ngxe 10.5 months kusiya ku-3 months kusiya ngezulu langikhona lathi labe lifina njani.
abantu vele balima ngani kambe balenkomo bala matrekta kulani kunjani
mina njengami ngikhulumela kwami side nalima ngezandla ugatshompu abalenkomo lonyaka mbonto bazalima ngazo ngoba zicakile ziyawa vele zisendaleni
ugatshompu lapho yabo senza njani
yabe ngikhepha ngezandla Tanyela, Pivela, Tanyela, and Pakum Kuban Pichana, having his and Zero, no composting or my Lanko, my Lalut.
Yuka jumping at the hand went up.
Not a Uti Abu was within Tanyela week to get a cotinis, a meal, and Omaranja or Fagil, Equalenka with their soup from a woman and meal only on what to get a cool. Kumbu is very cool, Likanji, and I want to get into another little soup of each lap, and then there are little less than Luchana and Petra.
Lo ngumnumzana Bheki Zitanqumalo isakamuzi sedaluka elupane. UGibbs Dube uphinde waxoxa njalo lo mnumzana Everson Dube ingcweti kwezenotho yena othi lo nyaka akumelanga uZulu alime umumbu endaweni ezingavamanga ukuna izulu elinengi.
Okunyeke bangenzani khona apho Ndlovu?
Yeah, ifanele ilisana kakhulu ku market. Ilisana kakhulu sibini. Abe ngelisaba bathi thina kaphesi baye obulawaye baye maphisa baye endaweni zabo. Ibe GMB ikhona kodwa lethwana. Kodwa ngizocela ukuthi amazane ukuthi angagijimi lokuyethe umuntu bakithi. Yebo nakwazi ukuthi isinandi thola somuntu. Kodwa kabathengi ifanele ye yophoko yamabele yonyawuthi. Loba bengakudli khonoko imarket yamabele lamancane ikhona bangathengisa bangavuna bese bethenga le mpepu yabo yani eyomumbu kodwa inhlanelo leyi futhi kulesemafarmers amanye esigabetsholotho abesebenze i-freefat sebekwanisa ukuzilimela inhlanyelo yabo ngikhuluma so emakhethi kobulawayo erenkini kobulawayo laphana ikhona inhlanyelo evilecholotho eyamabele eyophoko leyonyawuthi bangayithola kumafarmers bakhala ukuthi akula inhlanyelo kabagidiwe baye khona bathima umuntu isesibona abantu phela babele bahlala ngaphi emadolobheni kabangaye abantwana babathenge emasinyane isesekhona
Lo ngumnumzana Everson Ndlovu ingcweti kwezokuthuthukiswa kwenotho kaZulu obekhuluma ecingweni loGibbs Dube Studio 7. Ingcweti zithi ukuguquka komkhathi okubaselwa imvimbi ye-El Nino kutshengisa ukuthi akula Zulu elaneleyo lonyaka eZimbabwe. Ku-Live Talk lamhlanje sikhangela udlakela oluqhamuke phakathi kwebandla leZANU-PF kwafa abantu abathathu. Thumelani i-text message kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silithinde ecingweni lingene kuhlelo. Singene kwezivela kwamanyamazwe ngamafitshane. Izizalwane ezilithumi lasikhombisa zakwele Angola ezetheswa icala lokuqoqa umvukela zimiswe phambi komthetho ndaba lamhlanje esigodlweni salelo lizwe iLuanda. Ukubotshwa kwabantu laba kusolwa kakhulu ngabenhlanganiso ezilwela amalungelo oluntu. Besithi abantu laba babotshwe embuthaneni obuphathelane lokuhlaziya ugwalo olulesihloko esithi From Dictatorship to Democracy. Kulabantu abayisikhombisa ababulawe ekulwisaneni okuqhamuke enkambeni egcinelwa abangelandawo zokuhlala eSomalia esigodlweni salelo lizwe iMogadishu. Ababone lokhu kusenzakala bathi impopo ikhale ngemva kokungezwani kwamasotsha labantu abahlala kulenkamba befolele ukuhloli uholiswa ukudla.
Le Studio 7 esagaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eWashington. Ugatsha lwezempilakahle solusungule uhlelo lokuhlolisisa ukuthi abantwana bahlatshiwe na phansi komkhankaso wokubavikela kumikhuhlane egoqela indingindi lebilharzia. Kubika uNotando Spanda.
Inhlolisiso le ibijonge ukuthi kwaziwe ukuthi bayahlatshiswa yini abantwana labo mama abazithweleyo ngezikhathi ezifaneleyo ukuvikela imikhuhlane engahlasela insane zabo esiswini, njalo lokuthi lapho kusenziwa imikhankaso iyafinyelela yini imbiko endaweni zonke zelizwe ngesikhathi. Umongikazi unkosikazi Runyararo Mazwiro ubekhokhela iqula eliphathele inhlolisiso ezigabeni zeMathebelele North ezigoqela iNkayi, iLupane, iBhinga kanye leWange.
Kule ndawo lezindawo akade zikhethiwe ukuthi kuhanjwe kuye dingisiswa ukuthi bona abantwana bahlabile na, uma behlabile banganani abahlabileyo. Kungenwa umuzi lo muzi kukhangela ukuthi uma abantwana bekhona bonke bahlatshwa yini, uma bengahlatshwanga kuye kudingakala izizathu sokuthi kungabe kuyini okwayenza ukuthi khona abantwana bengatholi imfanelo zokuhlatshwa kwabo.
Isakhamuzi unkosikazi Sakhile Masuku uthi kuhle ukuthi kwaziwe ukuthi bangaki abantwana bathola usizo kunhlelo zikahulumende, kodwa kalaqiniso ukuthi lanxa lokho kucubungula sokwenziwe uhulumende uyalalela yini impumela.
Ubungumbono omuhle sibili lokho kwenziwa yiministry ifinde out ibe la statistics, but at the same time sithemba ukuthi uhulumende ayikasidlalisele isikhathi sethu ukuthi engakuthatha yonke information yonale ukuthi ebese yisebenzisani ngapi nini, njoba kuyagcina ukuthiwa akula mali yokufunda i-project yakhona.
Unkosikazi Mazwiro wengeze esithi bebecubungula njalo ukuhlatshwa kwabomama bezithwele umkhuhlane wamaketane. Badingisisile njalo ukuthi bathola njani ulwazi lokuthi kuza kuba le mikhankaso yokuhlabisa abantwana, njalo kuyini okungenziwa ukwenza limbiko ifumanwe kalula ngabasemaphandleni.
Phezu kokukhangela ukuthi umkhankaso lo uhambe njani, kube kule survey njalo yokukhangela ukuthi khona omama uma bezithwala babeletha abantwana bevikelekile na emkhuhlaneni owe-tetanus.
Osebenza labo mama abazithweleyo unkosikazi Janet Mahlangu uthi kuqhakathekile ukuthi ingxoxo yokuhlatshiswa kwabantwana iqale umama esazithwele akhuthazwe ukuyabhalisa, ngoba nxa yena evele engayi esibhedlela ukuyahlolwa kuyabanzima ukuthi aye ayehlabisa umntwana lapho esebelethile.
Kulezinto eziqhakathekileyo okumele umuntu ozithwele azenze, okufana lokho khona kumele ahambe ebhalisa ngesikhathi, ahambe for ama visit nalawa anahleliwe Ministry of Health alingana ukuthi maybe abe nga 400, sokuqhakathetha umuntu wonke akwenze khona ukuyana.
Isakhamuzi unkosazana Abigail Mathonsi uthi lanxa kungeza ke kwaba lesiqiniseko sokuthi uhulumende uzasebenzisa ngendlela lolu lwazi alutholayo, kuqhakathekile ukuthi inhlelo ezinje ziphathwe uhulumende ahlele ukusetshenziswa kwemali ngempumela yenhlolisiso ezinje.
Mina njengesakhamuzi sakulendawo ngibona kuqhakathekile. Ungazakala lokho sokuzazala ukuthi ubhajethe njani imali ukuthi usize laba bantu. Then nxa kuseyitholakele imali naleyo ukuthi abantu laba basizakale, even so siyaphezulu ngale parliament, sokuzazakala ukuthi ama-policies zethu siwayenze njani ukuthi abantu laba sibasize njengoba bengabazinzalwane zalapha ekhaya eZimbabwe.
Ukuswelakala kwenhlolisiso kwezempilakahle eZimbabwe ngeyinye yamaphutha akhona okwenza kube nzima ukuthi uhulumende aqhube inhlelo ngendlela, njalo azi ukuthi kuyini okudingwa ukuguqulwa ukuze kuthuthukiswe impilakahle kaZulu. Minyaka yonke uhulumende uyaphatha imikhankaso yokuhlaba abantwana, kodwa engalandeleli ukuyahlolisisa ukuthi limikhankaso yamukelwa ngandlela bani uZulu. Ngimele iStudio 7, nginguNothando Spanda.
singeneke kwezenguqu amaqembu enguqu athi ele Dynamos ele Highlanders ele Capes United kanye lele Chicken Inn yiwo asefinyelele kusigaba sama semifinals enkezo ye Net 1 is called Super 8 Cup kubika uJoseph Njanji.
Emidlalweni yamakora finals edlalwe ngempela viki iqembu leChicken Inn linqobele ZPC Kariba nge 4-3 ngomgqibelo ngemva kokuchaya kwembekwa enkundleni yenyamunga edolobheni leKariba. Umdlalo lo uphele ezingujikelo bhanqa 0-0. Komunye umdlalo obukhona ngomgqibelo iqembu leCapes United litshayele wange nge 3-1 enkundleni yeNational Sports Stadium. Ngensonto iqembu leDynamos linqobele Haumine nge 1 kanye enkundleni yeRufaro, kwathi eLanders lanqobele FC Platinum nge 1-0 enkundleni Mandaba. Ohlosele iqembu le-Highlanders nguNox Mtizwa, yena othi iqembu lakhe kuzamele liphakamise inkezo ye-Net 1 is call Super 8 ukuze lithokozise abalandeli balo njengoba lingadlalanga kuhle kusigaba se-Premier Soccer League lonyaka.
Vele yikhade si-emethu ukuthi sifike ku-final. Siyathaba and abasekeli be-Highlanders funa besilandele size siyefika ku-final. Yi-cup esingabathabisa ngayo le.
Umdlali we-FC Platinum Elvis Moyo uthi iqembu lakhe lizilahlise ngokukhutha amathuba eliwatholileyo emdlalweni walo leBoso. Njalo uthi sekuzamele libophe ziqine kumkhankaso walo ukuphakamisa isicoco seligi.
Umdlalo ubutough but asizamile and sikhuthile ama-chances and ekugcineni bacine besipanishile ngoba imistake yangemuva vele yi-punishment. Phambisiyalike si-tough luck but it's part of the game. Ya, thina kumele sidlale sifuna ama-games ethu and then hope Chicken Inn izadrop ama-points.
Iqembu elizaphakamisa inkezo ye-Net 1 is call Super 8 lizathola inkulungwane ezingama-chuma yithoba munembili zama-dollar aseMelika. Iqembu elimela ilizwe leZimbabwe emdlalweni kakhilikithi linqobele Bangladesh ngama-wickets amathathu emdlalweni wesibili ohlobo lwe-2020 odlalelwe khonale kwele Bangladesh ngensonto. IBangladesh yeqale ukuchaya ibhola yathola ama-runs alikhulu lamachumi amathathu lanhlanu 135 ilahlekelwe ngabadlali abayithoba munye, kwathi eleZimbabwe seliphendula lathola ama-runs alikhulu lamachumi amathathu lesithupha 136 njalo lalahlekelwa ngabadlali abayisikhombisa. Limpumela itsho ukuba umncintiswano we-2020 uphele ezingujikelo bhanqa 1-1 njengoba iqembu leBangladesh linqobe kumdlalo wakuqala ngama-wickets amane ngolwesihlanu. Imidlalo yohlobo le-2020 ilandele imithathu yohlobo le-1-day international yona ephele iqembu leBangladesh linqobe kuyo yonke. Ngimele Studio 7 ngoBulawayo nguJoseph Njanji.
Siyabonga ke jahala konjanje ngokusipha ezemidlalo. Sikhangeleke incwadi elisithumela zona linaba laleli. Siqale ngencwadi evela kumlaleli othi linjani basakazi beStudio 7. Ngithanda ukulibonga ngomsebenzi wenu omuhle. Ngicela lingibulisele abantwa bami uTidings. UPrince lo Omega bonke basebhinga ngiyabonga ngingumwinde ngisebhinga siyabonga mwinde ubodilizwe ncube osesigabeni senkondo uthi mina ngithi lingadinwa ngokusethulela izindaba ezenzakala ekhaya ingabe liyengeza isikhathi ngiyalibonga ngomsebenzi eliwenzayo ayilathi siyabonga mlaleli. Nangu njalo othi umlaleli ngiyalibingelela lonke basakazi beStudio 7 ngibingelela labalaleli liqhubeke ngomsebenzi mina ngingomunye wabasakhulayo igama lami ngonkosi khona moyo ngise Plumtree eBrunaberg. Hayi ke isikhathi sesidliwe ngomangoye bathandekayo kodwa qhubekani lisilobela incwadi zenu sizazibala khona pa emoyeni. Lingabe libulisa isihlobo labangane kumbe lisazisa ngokwenzakalayo esigabeni zenu. Ukuziphetha ezosuku sikhangele ebezihamba phambili. Udlakela phakathi kwamalunga ebandla leZANU PF luchiya kufe abathathu. Njalo ibandla leMTC lisola uMongameli Mgabe ngokuya emhlanganweni wamazwe athuthukileyo eleZimbabwe lingayisilo lunga lenhlanganiso ye-G20. Kwanelo livalelisayo nguntungameli Nkomo lilani.